Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Livuka njani mtwazi omuhle, siyalamukela kumsakazi we-Studio 7 namhla ngolwesithathu mhlazingamajumi amabili lane uNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu ababili bahambisa iGrain Marketing Board lohulumende weZimbabwe emthethondaba kulandela ukuvinjwa ngokuthengiselana umumbu eZimbabwe.
Uhulumende waphambanisa ukuvala laphana ngoba abantu abasemakhaya kusoke kwenzima ngoba abantu abasemakhaya sebetekisi bathiselana bona umumbu bethengiselana betshintshana ngezinkomo.
Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi itholakala nzima imali yokuthenga abakufunayo kwamanye amazwe.
Namhla bona abana abantu bemgwaqweni bengavuka becabanga ukuthi i-US dollar kumbe liba yi-$7 to 1 RTGS. Yikho khonokho ababe sicabangile, kuyabe kungela ngenye indlela uzasebenza ngakhonokho okukhona.
Abanye abantu abahloniphekayo bazama ukulungisa okwehlele idolobho lakoBulawayo.
Isifiso sama-aldermen yikuthi banaba amadoda asigcinele idolobho lawo, kube ne-dialogue nabo, sibonisane, sincedisane, kasisoli muntu ngoba kathesi kasikabi the verdict yakho kumntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu ababili sebehambise inkampani ye-Grain Marketing Board lohulumende emthethwandaba kulandela ukuvinjwa ngokuthengiselana umumbu eZimbabwe. Umnumzana Alan Makhani osiza abantu abaswelayo, lo mnumzana Kleva Burambana Pasi ongumlimi bathi umthetho obizwa ngokuthi yi-Statutory Instrument 145 of 2019 Grain Marketing Board Regulations kawukho emthethweni. Ababili laba abamelwa ligqwetha umnumzana Tendayibhidi bathi umthetho lo wephula ezinye iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe, ngakho-ke kumele wesulwe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu ligqwetha le-GMB kanye lelehulumende. Izakhamizi esixoxelazo ezigoqela umnumzana Limukani Juma ohlala eKhezi zithi benze kahle ababili laba.
Uhulumende waphambanisa ukuvala laphana ngoba abantu abasemakhaya kusoke kwenzima ngoba abantu abasemakhaya sebetekisi ukuthi bathengiselana bona umumbu, bethengiselana betshintshana ngezinkomo. Kuba nzima emuntwini ofuna ukuhambisa umumbu onganye 1 ton or i-half ton. So nxa uzohaya imota uyisa e-GMB, so njengoba ama-fuel ekhwelile, ama-prices ekhwelile, so imali yakho vele iphele kuhayeni imota egcina ngasathola ngahle.
Uyakusekela ukuthi abantu bathengiselane sibini?
Ya, ngiyakusekela ukuthi bafunyele ithengiselana njengakho ngikhona kho kufunza ngalo.
Ngicela ufake isizathu khonapho.
Ungakuthi umakhelwane wami akalamali ufuna ukuthi anginike inkomo kumbe anginike imbuzi ngomumbu, so mina kasenginika umumbu and anginike inkomo kele ku-right ke laphana lo ukuthi ngithathe umumbu wami wese-GMB siyathiwa imali RTGS ezaphuza ukungena kwisitithani siyangena izinto esezikhwelile ayiselavalo.
Singathi kodwa wena nxa sukhangele uhulumendena phela uthi abantu nxa lingathenga komunye umuntu uyagcina usuthengisa ngemali ephezulu, so yikho bakwenzayo phela ukuthi bathi sokumele kuvinjwe konke lokho ngoba abantu bagcina kusenza ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ikakhulu imphuphulo kunye. Akunjalo mnumzane?
Hayi, so esingathengisanga ngentengo ephezulu siye sikhulumisene sazothuthwa. Xa sithengisana umumbu emakhaya amabhayethi sithathana ngentengo yempuphu ukuthi impuphu ezitolo isikhuphuke kungakanani, kodwa-ke ibhakede lami lalingazange lafike kwintengo ka-20 kg yempuphu lalingaphansi.
Yes, singathi-ke wena kodwa nxa ukhangele sibile abantu lokhu bethengiselana yini amabele?
Bathengiselana sifike emakhaya, kodwa-ke anti nje okovalayo ukuthi kubonakala ukuthi uphele umumbu wakho ngemota sobuthatha ngiwususa ithimbeka ususa eKhezi sekuyothengisa itsholojo, yikho lapho natho ukuthi uzonambukisa. Kodwa-ke nxa siyothengiselana nje kohapho eduze khonapho, hhayi ayikho inkinga lapho.
Lo ngumnumzana Limukani Juma, isakhamuzi seKhezi, sixoxela esemzini wakhe. Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi itholakala nzima imali yokuthenga abakufunayo kwamanye amazwe. Abalamabhizimusi amancane athenga amarands lamapula bathi imali le isililihlo lentwala ngoba amapolisa abopha okumangalisayo. Abantu bathi yenza lokonke lokhu emigoqweni. Bathi loba kunjalo leyo abayitholayo ilesisindo esijeneyo mihla nemihla okwenza ukuthi bengatholi inzuzo kulokhu abakuthengisayo. Uhulumende usanda kuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kweleZimbabwe. Uze sixoxe ngalokhu sikhulume lo nkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla koBulawayo.
Imali siyithenga emgwaqweni babaduze ebantwini bona laba abasebenza ukuthintsha imali emgwaqweni. Kodwa siyithenga vele kusevalweni, yakutshaya luvalo njengoba besithi sokubophisa ukuthi kubotshwa wena uma thenga imali lo mathengisa. So siyithenga lathi vele ucatshile kodwa akula ngenye indlela ngoba lathi kumele phela siwode sithengise. So imali vele sihamba siyithenga emgwaqweni.
Emabhanga vele akula lutho Mampofu?
Hayi, emabhanga vele noba kathesi ungaze uvule iVisa card njenge-cross border. Ungahambe ebhenki le Visa card bakutshela ukuthi bayenza ama-deposits kuphela, akula ama-withdrawal. So ungangokuthi noma ungazuke lalo lelo Visa card vele alisizi ukuthi alisebenzise to vele ebhenki. Instead vele kuzamela i-black market ukuthi uthenge imali.
Singathi-ke khonapho-ke ku-black market imali ithengiswa njani?
Ama-rate angikhona yiwo ayenza kube nzima ukuthi kusebenzeke ngoba namhla uyayithenga ngenye i-rate, kusasa uyithenga ngenye i-rate. Ngama-rate esingathi awakho stable, angamanga ndawonye. Namhla bona abana abantu bemgwaqweni bengavuka becabanga ukuthi i-US dollar kumbe liba yi-$7 to 1 RTGS. Yikho khonokho ababe kucabangele. Kuyabe kungela ngenye indlela uzasebenza ngakhonokho okukhona. And ama-rate angikhona i-US dollar nxa uyabe uyithwele imali esingathi thina uthele i-cash esandleni, i-rate yakhona ingcono kulo muntu olemali esefonini ngoba nxa uyithenga ngemali esefonini iyabe isidura.
So-ke nxa usuthenge-ke emkambo nalowo susiyathenga-ke impahla oyifunayo, asithi-ke kwele-South Africa kumbe eBotswana, ugcina uzuza yini lokhu ngesilungu okuthiwa yi-profit?
Hayi, vele sesihlala sirana ama-losses ngoba asithi thina babadube bengihambile kuliviki ngaya oda e-South Africa, iRand ngalithenga emkambo ebantwini emgwaqweni. Ngizalithenga kuliviki esingathi thina i-1 RTGS, i-$4 izabe ingithengela i-R10. Ngizahamba ngiyewoda. Nxa ubuya laphana ubuya kusamela ngiwuthengise ucalculator kurate yena liyani othenge ngayo last time. Ngoba uzathi usuyaqeda ukuthengisa usubuyela futhi emkambo, i-R10 izabe isithenga nge-4 RTGS elamasenti phezulu. So singathi thina vele sokuyibuhlala sirana ama-loss. Ngapha futhi nxa sitholakala uthengisa ungathi kumbe uthengisa kumbe ngerandi, kumele uthengise la ucathile ufihlele amapholisa ngoba kulezi nsuku babopha vele. Ukutholakala nje ukuthi awuthengisele i-customer ngemali yangaphandle kwelizwe sokulicala sokubophisa. Sokumele lawe lanxa uthengisa uthengise ufihle ucathile bengakutholi.
Bangakubamba sibili la uthenga khonapho bakuphosela phakathi?
Ye, bengakubamba kuphela. Sokusenza vele kudala ukuthi i-corruption isebenze ngamandla ngoba sokudala ukuthi mina lalelelo police elingithole engithengisa ngaleyo mali. Sokumele kube khona esincane lami engisikhiphayo ukuze lingiyekele. Ngaphandle kwalokho vele sebekutshela ukuthi uyejele uyekhoti ngoba umthetho kahulumente awukuvumezi ukuthi uthengise ngemali esingathi thina i-foreign currency. Kumele uthengise ngama-RTGS. So lathi ukuthi ungarani i-loss babaduze ikhono kuyani ukuthi uthengise ucatha nxa i-custom isibile kuwe ithole i-foreign currency. Vela kula ngenye indlela ngaphandle kokuthi uyiyamukele uyivume.
So kulobunzima lapha Mampofu?
Hayi, kulobunzima kakhulu ngoba lona ngokwalo vele i-RTGS singathi thina imali engathembakalanga, especially emuntwini oyabuthengisa singathi thina nxa uli-cross border ivele imali engathembakalanga ngoba namhla ivuka ileyi rate, kusasa ivuka ileyi rate. Kodwa nxa uthengisa ngayena leyo ovele uthenga ngayo lapho oda khona kuba nganeno, kodwa ngakhonoko ukuthi kuyabotshwana. Hayi, kunzima kabadeli.
Unkosazana Pretty Mpofu uthenga ethengisa impahla etshiyeneyo ekoBulawayo. Sixoxe laye esedolobheni lelo. Sesibone ke okusemaphephandabeni atshiyeneyo kweleZimbabwe. Umnumzana Christopher Dube, umabhalani wedolobho lakoBulawayo, usehambise emthethwanidaba udaba lwakhe lokumiswa umsebenzi wesikhatshana umsekeli kameya umnumzana Dinashe Kambarami labanye bakhe. uthi wamiswa umsebenzi ongekho emthethweni. Okwamanje sebuyele emsebenzini. Lokho kwethulwe liphephandaba leChronicle. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wenze umhlangano izolo nababalisi abakunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umhlangano lo ubonga ukuhlolisisa ngokuhlupha ababalisi. Yebo manje ke suka isikhathi senu ngothi ke sizwe ukuthi lisethuleleni namhlanje lingakhohlwa phela. Xa ufuna ukuthumezela umlayezelo, thumezela kunombolo ethi 012024650318. Leyo phela iWhatsApp inombolo.
Ngiyakubulisa umsakazo omuhle. Igama lami uThandazwane Mgcini Khaya. Msakazi ngilokudana ngendlela iCouncil yakoBulawayo kwenzakala izinto ngayo indlela ehanjiswa ngayo. Besicela abantu bokuza labo beke besichayise ngomoya bakithi. Council yakoBulawayo ibiyiCouncil ehanjiswa kuhle, eqhuba umsebenzi wayo kakuhle out of amaCouncil wonke elizweni. iCouncil yakoBulawayo ngakhali Bulawayo it was the best cleanest council town emvale eminyakeni edlulileyo. Kodwa lokho kubuye kwa-councila laba bokuza laba hayi. Besilabo silabo councila oparira mpofu labana kodwa ade bengenzi njengalokho sokusenziwa yilapha. Besicela nje laba beke bezinuka amakhwapha bakithi bake basishayise ngomoya basivulele isikhala. Abasivuya bajoni besibangela umsindo sibili. Nanku sebuya le corruption lokhu lalokhu into eziningi ezijini hayi ngabaphumi bahambe umsakazi. Sesidiniwe ngabo councila laba, sesidiniwe abantu bokuza lapha. Abake besixolele. Khathesi kuvulwa amashopu nangu pick and pay uyavula usihle wagijima wabuya labantu bakhe. Njalo into eyenza khona ukuthi bebile abantu babo futhi ukuthi umuntu ongumanager uvela khona le maswingi uvela khona le kozimba. Ahle gijime ethatha abantu bakhe iwesti taqatha abantu abaseduze khonapho. I-local is liquor. Kodwa bona bagijime esatatata bavela kajana hayi sesidiniwe abantu laba kithi. Sesidiniwe.
Mina lami igama lami ngu-Adolf Shaba mina into engikhala ngayo ngabe uhulumeni wakithi uyabuyisela imali yase-America isebenze ngendlela ebevele isebenza ngakhona ngoba le nto ayenzeleyo ayisizi muntu ibuyisela izwe lakithi emuva akula lapho esiya khona uzofike lesi sikhathi yonke umuntu nje impilo imile akukho lapho esiya phambi akusakhanyi lapho esuka khona nalapho esiya khona sesibuyele back ku-2008 lapho besikhona kusekho yompilo eyaphambili ngabe uyakuyisela le mali ebe ikhona kusebenze ngendlela efanayo mabehlulekile abaye abashiye
linjani balaleli nabasakazi hayi thina siyaphila mbijana nje njengoba vela into zakhona zinje imbono mina umbono number 1 bakithi bengazi ukuthi abantu bezanpf mbeni kuyabhadalwa yini ukuthi bekhulumisane lo chamisa bakithi belungisisa izinto ngoba izinto ziphakathi kwabo boyithu kwebo MTC lo eza bangabambana izinto zonke ziyaba right ukuthi abakubone yini nxa bengakuboni lokho vele ilizwe lakhe belikwanise ngoba into esegcekeni number 2 bagithi besicela kakhulu ukuthi ngabe xa besenza izinto beqale bebuze ebantwini njengalokhu okokumisa idola inkalakatha yento elizweni ngoba bonke abantu basebenzisa lona besiyaphandle kwamazwe so lokho sokugcina kukhulunywa ngulo abe-iconet liyabona ukuthi uzwe umuntu esithi ha umsebenzi wakhe sokusaqhuba kuhle kuyatshengisa ukuthi laya angastak angama so libona ukuthi ilizwe liyabelisiwa njani liyabelisiwa kakhulu indlu icitshwa iqalisa ukulayita ingaveli ilayithi ubonise ilayithe yonke iyabe ingasacitsheki izihlobo zami bakithi bantu linelisibusayo alike lilalela abantu lingayiphonga ukukhangela okwenu ukuphela izikhwama imali kayibe khona ama-use lina liholani khona ngapho lilani lihola amabhondi nalawo kuleyani iminyaka sahola siyawaqamela ama-berasi cheki zanupiyefu lakathi sifuthi sesifuna selifuna sicine siqamela zenezo zingayehluleka lizajinja futhi.
Nxa ufuna ukuthi uletheke umlayezelo wakho usithumezele kunombolo ethi 012024650318 leyo ke iWhatsApp yethu. Njengokulithembisa kwambi izolo zokandaba siqhubekela phambili sihlolisisa okwenzakala kobulawayo. Lapho ke unobhala owamiswa umsebenzi wesikhatshana ngumnumzana Dinashe Gambarami. UGambarami wayesithi ukhanya ngazani ke umnumzana Christopher Dube yena ongumabhalani kulento ezinengayo zenza ngendlela engayisiyo, njalo wayecabangela ukuthi nguye owenza ukuthi amanzi angaphathwa ngemfanelo kobulawayo. Siyabona ke ukuthi izithunywa zohlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho luthumeze abantu khona ngale kobulawayo. Bafika ke bahlangana labantu abathiyeneyo abagoqela ke umeya wedolobho leli umnumzana Solomon Mguni. Ake sizwe ukuthi uthini ngomhlangano awenze labantu laba.
Kuziwe imibuzo mayelana nokumiswa komsebenzi okubaya-timetable ukuthi isizathu kwakuyini, kwakubangwani, nokuthi ngokubona kwethu into leyi sayiphatha ngokusemthethweni yini. Base bathi begade ngathi ngolwesihlanu babuza imibuzo singade ama-directors abakhokheli bezingatsha ezijeneyo ezikhansili. Sizakhumbula ukuthi kwabangathi kwamanye amacala ade sethe sithiwa nkleki ngokuthi kule mali okuthiwa yacatsha engu-deputy director ubona ngezazakhiwo ngathi public works. So wathi ngifuna ukuthi bazise konke ukuthi kuliqiniso na kumbe baqambela amanga ukuthi onke basebebuza-ke ama-councillors wona lawo esingathi aphathela kundaba naleyo yokususpenda kwatanke kumbe asingathi babe kuya bezama ukukhipha utanke e-ofisini ngodlakela. So umsebenzi baqede bagqibene umvulo sebekuyilile yarare bathembisa ukuthi kusafika olwesihlanu lolu amalanga amabili alandelayo babe sebeqibile umsebenzi wokulungisa iripoti leyo abazayihambisa kuminista evikini elandelayo.
Umeya wenze umhlangano labantu abaqakathekileyo bedolobheni leli, abanye babo babe ngamakansela balalokhu-ke okubizwa ngokuthiwa yi-Aldermen's Forum. Umgcinisihlalo weforamu le umnumzana Phineas Ndlovu ukhuluma ngomhlangano abayenze lo meya izolo, uthi lokho behlolisisa okwenzakalayo.
Esikuvumelene yikwemukela iripoti kameya, yinto eqakathekileyo ukuthi asitshele khona sikwemukele, sikuzwisisile ukuthi kuhamba njani, singathathi hlangothi but silandela ama-facts obesitshela wona ukuthi hhayi okuyintolokhu yena kwahamba so kuhamba so. Yikho esikuvumeleneyo ukuthi hhayi lokho sikumelele sikuzwile but sesimelele i-final from the ministry's commission. Asitsho ukuthi sizatshintsha ulutho but kufanele sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakileyo, kuhambe njani. Isifiling kumbe isifiso sama-aldermen yikuthi banaka amadoda asigcinela idorobho labo, kube ne-dialogu labo, sibonisane, sincedisane. Kasisoli muntu ngoba kathesi kasikabilebetis yakho konke but sikubone kuqakathekile ukuthi kufanele sihlanganele sonke sibonisane, ngoba kuqakathekile. Into eqakathekileyo lapha yikufaka idorobho phambili, nothi ukufaka umuntu phambili. But engizama ukuthi ngicine ngakho yikuthi ngithi mina bahlali bakobulawayo njengama-aldermen njengabantu esike salirani idorobho kasibekanga induku phansi. Silani, sisebenza lani, siyafisa ukuthi ibulawayo ibuyele ngaphi esimeni sayo ebiyo yona. Asikuthandi okwenzakeleyo kakho lamunye phakathi kwethu olwa lakho kumbobona ingathi kuhamba njani. Sicela ukuthi abantu nxa besebenza idolobho lakobulawayo bonke i-management nama-councillors bazibone besebenza beyithini.
Kukhangelelwe ukuthi laba kade behlolisisa okwenzakala edolobheni lakoBulawayo bazalungisa ugwalo olujulileyo ngalokhu abakubuzileyo okwethulwe ngabantu abathiyeneyo. Abadala bathi sizoyicela ivuthiwe. Asihlanganeni njalo kusasa lapho sesilokhu sixoxa ngodaba lolu.
Ye, njengokutsho kwami lapha-ke siyahlangana kusasa lapho sebe sixoxa khona lo munye walabo-ke abakhona ngale koBulawayo. Sesikhangele-ke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Booth omele ilizwe leMelika kwele Sudan uthi kusakude ukuthi kubunjwe urhulumente kaZulu kulelo lizwe kulandela ukususwa esikhundleni kwamnumzana Omar Al Bashir. Umnumzana Robert Mueller owahlolisisa okwenziwa lilizwe leRussia ngesikhathi umnumzana Donald Trump egakasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Kukhangelelwe ukuthi uza kwethulela idale le-House of Representatives akuthola kuphenyo lwakhe. Sokulesikhatshana wethula ugwalo olujulileyo ngodaba lolu, kodwa amalunga amademocrats kawasuthiseki ngokunye okuphakathi khonapho. Kuqhubekela phambili ukulwisana kukamongameli Donald Trump lamalunga ebandla lamademocrats, uTrump athi bazonda ilizwe leMelika lele-Israel. UTrump wethule eminye imibiko izolo esithi ibandla lamademokrasi kukhanya ngani lisekela uhlelo lwe-socialism olwaluqhutshwa kudala ngamazwe anjengeRussia. Ukuze sihlaziye udaba lolu ikakhulu okugoqela inkethabetshabi, sixoxe lo mnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe.
Angithi siyazi ukuthi sekuyi-campaign season. UTrump useqalile i-campaign la. Udaba lolu uyabona ukuthi yulu daba olungamsiza ku-election campaign yakhe, ngoba vele ukuwina kwakhe ngo-26 kwakuyizindaba zona lezi eze-immigration ezifana la zona lezi ezokhuluma kabi ngabantu ababuya ngaphandle kwelizwe. Yena usitshela ukuthi yi-winning strategy for him ngo-2020.
Kuyenza ukuthi anqobeni khonokho?
Mina ngilama-doubts ami, ngoba I think abantu be-America i-racism bazama ukuthi bayibalekele ngendlela zonke possible because of i-history i-America elayo ngendaba ze-racism, mawubheka i-slavery and all that. So most Americans are progressive, right? Indaba ze-racism abazijabuleli kangako. But uTrump, I think, yena akalayo enye i-choice ngaphandle kokuthi agijimise yona leyo strategy, because uyayazi ukuthi yamonisa last time.
Yes, yabona ama-democrats lawo segijimela khonoko ukuthi akhulume ngakho kulokuthi bekhulume ngalokhu benza banqoba kukhetho umnyaka opheleleyo, kambe kusoze kuwenza ukuthi badliwe nqa khonokho.
Hayi, mina ama-doubts ami ukuthi ama-democrats this time around bazodliwa, ngoba I believe strongly ukuthi ama-Americans i-politics zika-Trump abazijabulele abaningi. Ma ubheka even ama-ratings aku-Trump khona manje, even though ezamile ukuphika kancane, still ulokhu ku-44%. That means ukuthi 54% of ama-Americans they don't want Trump in the vele abafuni abazimiselanga ukuthi bamvotele.
Ngesikhathi lesana sadlulayo abantu bethuka bebona enqoba, kambe kasoze bethuse futhi.
I think abantu abaningi okwenza wanqoba last time ukuthi abantu abaningi abazange abantu abaningi abazange bahambe ukuyovota, ngoba babezitsheli abama-democrat, ngoba vele abaningi babengabelieve ukuthi uTrump engawina. So I think this time around kwabethusa kakhulu ukuthi ngempela wawina lo muntu. So ngo-2020 I think ama-democrats will be in full force to make sure ukuthi vele kuzotshawa ama-door-to-door campaign and make sure ukuthi wonke umuntu vele uyahamba ayovota.
Umnumzana Dan Moyo, incwadi kwezombusazwe, sixoxe laye ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Ngazalelwe enkompo, nimina ngakhulele enkompo, ngeke ngikhohlwe lapho engivela khona. Umuntu umuntu ngabantu isizwe.
Ibizo lami nginguVusa Mkhaya, ngazalwa koBulawayo, ngakhulela koBulawayo. Ngingumhlabeleli ohlabela umculo wesintu. Ukucula ngawuqalisa kudala ngisesemncane. Iqembu engisebenza lalo liqembu lensingizi, kodwa ngiyasebenza njalo futhi ngizimele ngedwa, lokhu abakuthi ngesilungu i-solo artist.
Khumbula
le ithi khona ubuntu ivela edlaladeni elithi the spirit of ubuntu idlalade lami la kuqala engalikhipha ngo-2006 mina senginamadlalade amathathu egameni lami nginguvusa mkhaya okwakhathesi ngiyabhala ngiyalungiselela idlalade elesine engibona ukuthi lizaba ready maybe ekupheleni komnyaka kumbe ekuqaleni komnyaka umculo wesintu ngiyawuthanda kakhulu ngoba yiwo umculo owenza siziqhenye ngemvelaphi yethu baningi abantu abayenza umculo emhlabeni ngakho mina ngikhethe ukuthi khona ngihlabele ngesindebele ngilondoloze okwakithi ngoba singathathela kwabanye phezulu okwakithi sikweyisa sizabe yinhlekisa kwezinye izizwe.
Amasiko akho akatshekile, ilizwe lakho litatshekile.
Umuntu ongazi lapha avela khona kunzima kuba azi lapha ayakhona.
Abantu bakini bakatshekile.
Ma ethi ubuntu ngayibhala ngemva kokubona indlela abantu abaningi abakhula ngayo kumbe abakhule ngayo lapho engikhulele khona ukuthi no matter how you grow up akumelanga ukuthi ukhohlwe lapho vela khona lanxa usuphumelele lanxa usuyenze izinto ezimangalisayo kumbe lanxa usuthole indlela yokuphuma lapho okhulele khona wahamba wayahlala kwezinye indawo kuqakathekile ukwazi lapha ovela khona kakathekile ukwazi abanye abantu ngoba umuntu ngumuntu ngabantu njalo wena wedwa kuba nzima ukuthi uphile kungena abanye abantu
Luzo njani ke umculo kaVusa Mkhaya uVusa Mkhaya ke uyajazi lokuzwayo sibona ukuthi abanye abantu bathini uCharles Maphosa uthi salibonana emsakazweni ngilalele ngise South Africa eCosmos City uzobuya ke uMichael Mzila uthi Dube livuka njani ngiyaphila ke mfoka Mzila uzobuya njalo uTimeman Moyo uthi ye ngiyaphila mina Dube ngapha ngisengilande eBrithani phela siyabonga kakhulu ukuthi yangena khonapha Khumbu Khumbu Dlamini livuka njani ngiyaphila kakhulu mfowethu lo Emmanuel Sikauke uthi ngikhona khonapha esitikini ye kunjalo singake hlukane othi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje abantu ababili bahambisa i-Grain Marketing Board lohulumende emthethwendaba kulandela ukuvinjwa kokuthengiselana umumbu eZimbabwe abathengi abathengisa impahla emazweni bathi sokunzima ukuthola idola lokunye okutshiyeneyo siqhuba lapha-ke uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngukip stube